Inkuthazo le iza ngesikhathi uZulu eselungiselela ukwamukela umnyaka omutsha lapho okuvame ukuba lamadili lemibuthano yokuvalelisa umnyaka omdala. Okhokela kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 emahofisini kamongameli uDr. Agnes Mahomva uxwayisa uZulu ukuba angaze azibeka engozini.
This is our new normal. Let us take it seriously. Stay away from big gatherings, as I have said before.
Le yiyona ndlela entsha esesiphila ngayo, ngakho masilandeleni, hlalelani khatshana le mibuthano emkhulu njengoba ngihlezi ngisitsho.
Umqondisi wenhlanganiso yezomkhankaso wemfundiso ngesisekelo sombuso welizwe eye-hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, uthi sekusethusa osekusenziwa ngabantu besenza engani sewaphela lomkhuhlane.
Abantu kathesa basagqoka amamaski, ungananzelela edrobheni, emalokishini, emakhaya, akusela muntu ogqoka imaski. Kodwa i-COVID lokhu iyi-COVID, lokhu i-real. I-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo.
Unkosikazi Thubelihle Fuyane waseHarare uthi yena labemuli yakhe kabasoze baphatheke kumicimbi yonke yokuphela komnyaka.
Ngibona kungcono ukuthi ngihlale endlini labantwana lapho esizabe sisafe khona. Yikho engizakwenza njengoba kule COVID-19. Akusela social distance, akusela kugqoka imaski, asisasebenzisi nge-sanitizer.
Kuthi unkosikazi Nomathemba Gwebu wakoBulawayo, yena ukhala ngokungabi khona kwamadili ngenxa ye-COVID-19, athi yenze kwangabi mnandi ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha.
Sathi lo mkhuhlane lo memetheka kangaka e-COVID, lathi singagcina kube lokuphambaniseka kumbe sibamba lo mkhuhlane, sesesabana lezihlobo labangane, asisahlangani. Hayi, even ema-church asikwanisanga ukuthi sihambe, besilokwesaba, siyasazi umkhuhlane lo uyaphela nini. Asilakujabula, asilakuthokoza ezindlini. Amakhisimusi adlulileyo bekungamakhisimusi sibili awakathesayo.
Abezempilakahle babike ukuba kulaba yisithupha abalahlekelwe ngumphefumulo ekutshoneni kwelanga layizolo, phakathi kwabedlula kancinyane amakhulu ayisithupha 605 abahlolwe batholakala bele COVID-19. Baveze njalo ukuba selubulale abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4891 lolu bhubhane selokhu lwaqhamukayo, phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezingamakhulu amabili 204,351 asebetholakale bele coronavirus kusukela nyakenye, kwasinda abedlula kancinyane ikhulu lengxenye babo 162,211. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.